siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 26 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyathaba ukuthi umbukiso wethu usisondele, amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu. Sesithengise indawo yokubukisa ephose ifike izicaphulo ezincane ezizinkulungwane ezingamachumi amane nanye. Utsho ukuthi sokusele kancane ukuthi sifikise inani esilikhangeleleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo abezeTIF besithi bayajabula ukuthi uqale kahle.
Uhambe aqhubeka leya phambili, sithemba ukuthi ngohamba kwesikhathi ngathi kungadlula mevukuhola kwabantu abaningi, nokunye ukuthi akulisiza abaye bafola amabhonasi kuyehlekepha lungaba ngcono mezi-after that.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga selufike kusibanga esibi osekubangele ukuthi amabhanga ehlise imali engathathwa ngumuntu ngelanga. Inkuthazo yokuthi uhulumende esule imithelo yokudla okuqakathekileyo okungena elizweni iqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 usuqalile kobulawayo abezeITF besithi bayajabula ukuthi uqale kahle njalo iningi labo zobukisa selifikile lalabo laloba uZulu ovame ukuzongena embukisweni ekhala ukuthi isimo somnotho elizweni asimanga kahle. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moya siphalolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umqondisi weZITF uNkosikazi Nomandlovu ubike ukuba umbukiso uqale kahle ngoba iningi labazobukisa selifile njalo umbukiso uhamba kahle.
Siyathaba ukuthi umbukiso wethu ususondele, amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu. Sesithengise indawo yokubukisa ephose ifike izicaphulo ezincane ezizinkulungwane ezingamachumi amane nanye. Kutsho ukuthi sokusele kancane ukuthi sifikise inani esilikhangeleleyo.
Uchaze ukuba amazwe abalisa iBotswana, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Japan, Kenya, Namibia, Malawi, Mozambique, Russia, iSouth Africa, Tanzania leZambia azabe elezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi amankampani avela kwele China, Canada, Cyprus, India leGermany azabe emelwe ngabo somabhizimisi abazimeleyo.
Siyabonga ukusekelwa okungaka ngamankampani akuleli lawaphandle kwelizwe. Siyanxusa njalo osomabhizimisi ukuthi beze embukisweni wethu bazobona konke esibalungiselele khona. Umbukiso wethu uzavulwa mhlaka 29 April, uvulwa ngu-President weTogo, uPresident Nasibe.
Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Sandi Moyo ugcizelele amazwi kaNkosikazi Ndlovu ethi umbukiso uqale kahle njalo uyajabula ngempahla ezilohlonzi ezibukiswe ngaphansi kwenkampani encedisa abathengisela kwamanye amazwe eYezim Trade.
This is my first day ngibuya khona lapha, but esengubonile kuyatshengisela ukuthi abantu bakhin, abantu bamotivated, people are producing ezinye izinto which we did not expect ukuthi bangaziproducer.
Umqondisi wenkampani yeZimtrade uNkosikazi Sithembile Priscilla Philime ubike ukuba amankampani abukisa ngaphansi kwenkampani yabo abukise impahla ezilohlonzi njalo inani lempahla ezithengiswa phandle weZimbabwe liyaliqonga uma kuqathaniswa leminyaka edlule.
Khathesi siyazama kakhulu, siyakwazi ukuthi kuyoba lesikhathi from 98 to 2008 lapha i-economy yethu-ke yaba le nhlupho njalo kwahlangana le i-financial crisis yamazwe wonke kwake kwawa. Khathesi kodwa siyazama kakhulu, la makhampani amaningi batshengisa sibili ukujabula ngokufuna sikuthi basukume njalo baphakame njalo, and khathesi sila makhampani khonapha kusitendise abathi nge-past 2 years sebesebenza lathi ku-trade fair yethu yona le sebebona ama-buyers lani sebekwanisa lokuthengisela Zambia sebeza kuyathengisa la kubo Limpopo province eSouth Africa.
Umbukiso umbukiso we-ZITF uqale kahle. Njalo ilizwe le-South Africa yilo elilethe osomabhizimisi abaningi kumbukiso walonyaka. Umbukiso ukhangelele ukuphela ngomgqibelo wayonale iviki. Uvulwe namhlanje lombukiso uZulu yena akaqali ukuzobuka kodwa akuthembisi kangako ngoba umuntu ekhala ngokuthi akalamali njalo isimo somnotho elizweni kasimanga kuhle. Ngimele iStudio 7 iseZITF ngingunompumelelo Moyo.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga selufike kusibanga esibi osekubangele ukuthi amabhanga ehlise imali engathathwa ngelanga isukela kumadola angamakhulu amahlanu yafika kumadola angamachumi amahlanu kuphela. Amatitshala athole iholo lawo namhlanje adibane lodubo lolu ikakhulu emadolobheni amancane. Ingcwethi zomnotho welizwe zipha imbono eminingi etshiyeneyo ngembangela yalokhu. Isibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Manguja utshele idale lephalamende ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende udinge imali eyizigidi ezingamakhulu amabili i-$216 million phandle kwelizwe ukuze iphathise elizweni kodwa kukhanya ingancedi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Samson Hliziyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhambe eqhubeka luyaphambili. Sembo ukuthi ngohamba kwesikhathi ngathi kungadlula mevukuhola kwabantu abaningi lokunye ukuthi ukuthiza abaye bafala amabhonasi kuyehle kuye phansi lungaba ngcono maybe after that.
Sizwa kuthiwa imali umuntu angayithatha ebhanga isiyehlisiwe njalo?
Iyehlisiwe kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi, abantu abaholayo baningi. Abantu abaningi abadivoza balutshwana abaletha imali ebhenki ku-system.
Okokuthi nxa usiya esitolo itshintshi yona kayihluphi yini nxa kuyukuthi imali yakho wena la?
Hayi, itshintshi ikhona. Nxa usezitolo sibili imali ikhona sibili, abantu bayenelisa ukuyithola itshintshi lokuthenga nalokho okuthize lapha lapha. Kuthiwa ngathi abezitolo bamazinkili labo bangaletha imali emabhanga lalaba abanye abathize abathengisa esitradini ukuthi bebe nama-akhawunti abo layo kumabhanga ukwenzela ukuthi kwenelise ukuthi abantu bathole imali emabhanga ikakhulu laba othishala labanye abayenza ama-service providers benelise ukuthi bathume. Ngoba into esivame ukuthi ibe khona kule nsuku yikuthi abantu bathanda ukuthi bayenza ama-transfers kakhulu kuma-akhawunti abo kodwa imali ukuthi abantu bayibambe sokusibazi abe njalo futhi ukuthi abantu bayenele ukuthi bathole ama-card bathole imali leyo ama.
Hello ke ngumnumzana Samson Hliziyo ingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo emsebenzini wentuthuko bayavumelana ukuba kumele kudingwe indlela zokuba lezibopho eziqondisa umsebenzi wokulungiswa lokulondolozwa kokudla okuthengiselwa uZulu. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kokudinga indlela lezibopho zokulungiswa kokudla lokulondolozwa kwakho kuhlanzekile njalo kulungele uZulu kungabenzi bathathele eminye imikhuhlane kulandelwa ezenhlanganiso ye-World Health Organization bemanyene labe-Food and Agricultural Organization. Ingcwethi ezingena lumhlangano wensuku ezintathu owenzelwa eCrystal Lodge eHarare zithi lanxa ikhona imithetho elizweni ekhangela lolo hlangothi akukho kusebenzelana iqhubeni lomsebenzi. Unobhala ogatsha lwezempilakahle uDr. Gerald Gwinji utshele intatheli izindaba ukuba kumele kube lezibopho ezilandelwa ngabakumsebenzi lo ogoqela okulinywa ngabalimi kanye lokulungiswa ngabamankampani.
We import a lot of food and therefore it does require a lot of monitoring.
Sithenga ukudla okuningi kwamanye amazwe. Kungakho ke kumqoka ukuba sikuhlolisise ukuba kuyikudla kohlonzi lwaphezulu na. Kumele kube labantu abazaphatha umsebenzi wokuyahlola lawo makampani lapho okunye kwalokhu kudla okulungiswa khona. Lokhu kudla kungena ngemincele esemthethweni, okunye njalo kungena kuleyo engekho emthethweni.
Ummeli wefaka kuleli umnumzana David Phiri uthi abenhlanganiso yakhe besebenzelana le-WHO bakubone kufanele baqhubele umhlangano wokubonisana phezu kokungenziwa ukumanyanisa abaphatheke kulumsebenzi. Isiphathamandla sohlangothi lokulima ngokuthelezela unkosikazi Danisile Higwa laye ugcizelele ngokuqakatheka komhlangano lo.
Silapha nje sidinga indlela zokuthi sibone ukuthi kungenziwa njani ukuthi laba bayiba abakhangela zenezi zinto ukuthi ukudla okungena lapha kumbe okulinywa khonapha ekudla okulungileyo bangakwenza njani.
Uqhubekethi kumele kube lezibopho zinye ezilandelwa ngumuntu wonke nxa kukhulunywa ngokuphathwa kokudla.
Ngingathola ukuthi abantu kumbeni ngithi ingatsha ezitshiyeneyo zisebenza zitshiyene. Kuyabe kuzokusitsho ukuthi nxa sisebantwini kumbe khuluma lalaba abayiba abaphatha ukudla abathengisa ukudla bawoda ukudla beletha babengasazwisisa ukuthi balalele bani. Singasebenza sindawonye sihlangene kutho ukuthi siyafaka imithetho elizwe efana nayo bonke abantu ingatsha ezijiyeneyo ziyabe sezisebenzisa khonokho.
Lezi ncwethi ziyavumelana ukuba isimo esikhona elizweni singesihle kubangela ukuba khona kwezikhexe kuphethe kunguzulu obhekana lodubo lokudla ukudla okungalunganga okunye kwakho kubangela imikhuhlane ebingenqatshelwa. EleZimbabwe ngelinye lamazwe amahlanu akhethwayo ukuba lezi ziqondiso ezethulwa zinhlanganiso okubalisa AFAO le-WHO kubohulumende ngenjongo yokuba ziphathise kuthini balungise zabo ezihambelana lelizwe linye ngalinye. Amanye ala mazwe lapho kwethulwe lezi ziqondiso kuzwekazi le-Afrika abalisa iSierra Leone, Zambia, Morocco, kanye leGambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inkuthazo yokuthi uhulumende esule imithetho emingcele ekudleni okuqakathekileyo okungangena elizweni ukuze kusizakale izigidi zabantu asebethwele nzima ngendlala iqhubekela phambili. Lokhu kulandela inkulumo kamphathi ntambo ogatsha lwezemisebenzi lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Prisca Mfumira othi inani labadinga uncedo lokudla eZimbabwe seliphezulu kakhulu. UBenedict Ndlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimo esibi sendlala eZimbabwe sesengeze ngamandla inkuthazo yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa abathi uhulumende kayesule imithelo yokudla abayihlawuliswa emngceleni nxa bethengele imuli zabo ukudla. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa abathi nxa imithelo ihlawuliswa ekudleni okungena elizweni ingesulwa lokhu kuzaphungula umthwalo kahulumende. Njengoba iningi labasebenza kwele South Africa baza kwanelisa ukuthumela izihlobo zabo ukudla okuningi isikhathi sinye. Isizalwane seZimbabwe ugogo Rita Malaba odabuka enkayi uthi indlala isemakhaya endaweni eziningi kwelemandebeleni ithelela usizi.
Indlala iyachinga baba ngoba vele njengoba nakakusetshenzwa emasimini kulezinye izindawo ngoba nizulu lapho zikuna ngithi. So abanye abahle badela kwahle kwathi labana bathi belibona lifika baqalisa bathi kungcono ukuthi basukume balokhuze bayekhona emasimini kungcono. Mina ngithi ngibuya lenkayi le kwezinye indawo uyathola ukuthi uthi uyahamba ubona ukuthi vele abantu bahlezi ungani kusebusuku.
Yesikhulumeli sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi kuyabamangalisa ukuthi kungani uhulumende eqhubekela phambili esenqabela ukungena kokudla elizweni ngemithelo ephezulu bona abantu besifa ngendlala.
Kwamanzi sizwa ukuthi wayiplan tree iwarehouse yakhona igcwele impuphu iyadabuka ngempuphu ethathelwa abantu abangenayo lapha kanti abantu bani bayalamba lapha khona umuntu wethu ubeyongcwaba ekhaya kuleyo quantum yabo bekule grosa esifo lesabahamba ngaso bafika ukubhataliswa $89.
Ugogo Sengisiwe Mpofu yena uthi abasazi ukuthi vele uhulumende uhlose ukuthi abantu bafe na kumbe kuyini afuna ukukufeza ngokunqabela ukuthi ukudla kufinyelele ebantwini.
Khathesi sine problem yokuthi unesifiso sokuthi uyadobha lelo rando lidobhileyo unabantu ekhaya kumele ubabhekele uthenge lo shangani bag omthwalo umsekhaya first uma laitsha yena uzoyifuna bekulayisha lelalashangani bag ebhoda nako kufike kucucwe futhi kuthiwe lokhu akungeni lokhu kuyangena lokhu akungeni ngathi silama-challenges akungitsheli ukuthi nxa umuntu elo muntu osebenza ngapha ezama ukufika lolwanabiko olungale ekhaya kuphinde kwehlule kulowo muntu olapha ekhaya olokulendaba uzokwenzakala.
Ugogo Mampo futhi bahlukunyezwa njalo ukuthi akusibo bonke abantu abathola uncedo lokudla okuvela kuhulumende.
Kunenkethabe chabe ebakhona ezweni kukanti abantu bonke ngabantu baseZimbabwe. Kuleliyana lizwe kubuhlungu kakhulu ngani ngoba nxa sokuzokudla oweqembelithile ngadlanga lokhuyana ngempela kusephula umoya.
Umnumzana Ncube uthi iyodwa nje qha into uhulumende okufuze ayenze.
Akasuse umthetho lo ijuti ekudleni ngoba amazwe amaningi omakhelwana bakhe uyivet abayicharge kuma basic food stuffs. Thina owakithi ufaka ijuti ekudleni impuphu, imilimili, itswayi, isepha, amafutha okupheka, irice konke lokho ukudla umuntu omele aphile ngakho. Abantu abasebenze ekhaya amafemu avaliwe emapulazini akulalutho i-GMB akulalutho.
AbeZimbabwe laba baxwayisa ngelithi nxa uhulumende engaluthatheli phezulu udaba lokwesulwa kwale mithelo kuzafanele etheswa amacala kungaba labantu abafayo ngenxa yendlala. Mele Studio 7 eJohannesburg ele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela udaba lokukhonza iflag okumelwe kwenziwe ngabantwana besikolo lapho izikolo zivulwa iNational Pledge. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Abazali abaningi bathukuthele ngomthetho kahulumende omutsha ozabamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bafunge yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe esizwe. Amagqwetha alwela amalungelo kaZulu asecele umthethwandaba ukuthi wesule lumthetho. Sihamba kanje isifungo abafundi abamele basenze nsuku zonke ekuseni bengakaqali izifundo. Nkulunkulu wena ophethe impilo zethu siyakhonza iflag yesizwe siyabahlonipha omama labo baba abasala empini sizizukulwana eziziqhenyayo ngenotho yemvelo yethu siyaziqhenya njalo ngamasiko ethu ngakho ngizimisele ukuba ngumuntu othembekileyo osebenza gadalala. Amamasonto achiyene kobulawayo bathi bazahlangana kusasa bekhulumisana ngalolu daba. Umfundisi uSenis Banda uyachasisa ukuthi kungani bengavumelani laso isifungiso lesi.
Kusasa ngikhuluma kanje ekuseni ngo-10 o'clock ku-Presbyterian Church esedorobheni lakoBulawayo. Sizabe sihlanganisa abantu abazinkulungwane lezinkulungwane, sikhangelele over 1000 abantu ukuthi bebuye belanda umthandazo. Sizomelana layo into leyo eyokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukwenza isinqumo lokusaluthi flag ungazange ukukhulumisane labo kokuqala. Okwesibili sesilungise ingwalo ama petitions ezokuxwayisa abantu ukuthi bengavumile into siyazihlanganisa sizafika kumbe kube 20,000 sifuna ukuzihambisa ke kuhulumende. Okwesithathu thina sesithe nxa uhulumende engatshintshanga linto abantwana bengayi esikolo ngolwesibili ekuseni behlale ngkhaya. Uhulumende enzeke ngenkani into leyo afuna ukuyenza abantu bethu bengekho bazasihlalela ngkhaya okwesine khathesi siyasebenza lamagqwetha ukuthi lindaba ihanjiswe phambili emthethwandaba ukwenzela ukuthi umthethwandaba asivikele njengoba isekelo sombuso lazo sisivikele.
Lithi iyasephula isisekelo sombuso lindaba njani?
Isephula ngenxa yokuthi isekelo sombuso siyamelana lokuthi umuntu abanje ngamandla ukwenza isinqumo kumbe ukufunga engafuni. Njalo ke isisekelo sombuso siyavikela amalungelo omuntu nxa sikhangele izinto zenkolo ukuthi ukholwani njalo ukholwa kanjani. Ngakho nxa umuntu ethatha isipho usenza isifungo njalo usuthatha isipho usiletha lapho ofunga khona nxa sikhangela inkolo zonke kumbe ngesintu kumbe isikristu kumbe isimuslimu kumbe isini ungenza khonokho ukuthi uthi usufika esigabeni sokukhona. Ngakho abantu bathi kanti manje iMinistry of Education ifuna sikhonze ubani? Ngakho nxa sikhangela lokhu lokuthi abantwana abasezikolo abaningi basesebancane bengeke bathatha izinqumo ngoba bakwazi ukuthi banqumani njalo bafunga besithini.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda owe Christian Alliance obeqoqa lo ntungameli inkomo ecingweni ekobulawayo.
Win bibaba silale mawin bibaba
silale mawin
bibaba
silale mawin bibaba silale mawin bibaba silale
ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokunatha umuthi wesintu wamacansi nxa ihloka selibuthundu. Kambe kuyabe sekutheni umuntu wesilisa esephila ngembodlela? Kuyenzakala ukuthi umuntu wesilisa abe lomkhuhlane ocoba umzimba njalo lokuthi aphazanyiswe ngokunye okumhluphayo kugcineke ihloka lingasagamuli. Kulezihlahla eziningi ezinathwa ngulo osethwele nzima emacansini. Ake sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo odabuka njalo endlini yesikhosini exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Ivele liyanqundeka ihloka nxa ugamula isihlahla olisebenzisa. Elesintwini lelo okhuluma ngalo linqundeka ngokukhula komuntu kumbe nxa engenwe ngeminye imikhuhlane. Njengechukela iyakwenza lokho. Kumbe nxa umuntu enatha okwedlulisileyo kuyamthundubeza. Ngakho konke lokho okwenzakalayo ukuthi kuyenzakala ukuthi ngekhaya kungasasebenzi ngendlela eqondileyo. Ngakho sokufanele ukuthi lilolwe. Lingalolwa ngekhaya kumbe lilolwe ngaphandle, kulolwa kabili. Ngokuba uthi umama ngekhaya agcine iqhaga likababa aligcinayo endlini abemnika ukuze kungathambi. Njalo ngaphandle kuyabe kusitsho ukuthi hayi umuntu kathembanga inkosikazi yakhe yangekhaya kuphela kodwa ulabo abanye abathandanayo ngaphandle kwangekhaya.
Kuvame kanganani ukuthi kuloleke ihloka nxa kunjalo njengoba phela lapha kuyabe sungasonto engani ilungile phela?
Ye, angibone ngani kusengqondweni njalo obaba babe kusebenzisa nje ukuthi makhanye senza isizathu esiqinileyo sokuthi benze into engaqondanga phakathi kwesizwe. Ngoba akukhondanga ukuthi umuntu abe lamantombazana ngaphandle engabathathanga. Esenzisa kithi wawufanele ukuthi uyevela usuthathe ube lani lesithembo. Hatshi ukuthi ube lamakhosikazi othandana lawo ngaphandle komzi wakho.
Nxa sikhuluma ngekhaya lapha iqhaga leli liyabe lilani kumali?
Angeke ngakwazi ngoba mina lami ihloka lihlala libukhali angeke ngakwazi ukuthi babafakele ngoba anise sasuka thina sizihlalele emadorobheni. Akusazakali kalula konke ukuthi kuyabe kulezihlahla bani kodwa kulezihlahla eziningi ezehlukeneyo ezifakwa phakathi kwembodlela kumbe phakathi kweqhaga zihlale zilamanzi. Kugcinwa ngumama, umama layo uyakwazi ukuthi lokhu ngokababa ngoba ngokwabo bobabili lokhu.
Ye, kodwa umuntu enganatha kakhulu phela akula sipimo sangkona phela umuntu akwanisa ukubhija lapha kugcina kuhlupha phela.
Ye, kufanele phela ubhije kulesipimo hatshi ukuthi unathe uziqeda. Abadala bona bayakwazi ukuthi ucabule okungakanani njalo okunye kwakhona akuthathwa kudile kunjalo kuyahlanganiswa lamanzi. ukuze kube buthakathaka kungabi into eqinileyo engagcini sihlupha phambili ihlola selihlala libukhali kati-ke lifanele-ke lithundubane mbijana
ye kodwa kuvame kanganani ukuthi kusetshenziswa kulezi nsuku uzwa kuthiwani khona
lokhu bekusebenzisa emakhaya kakhulu abadala lokhu bekusebenzisa ngoba bazazi izihlahla zangkhona lapho emadolobheni esengunanzeleka ukuthi kulabo mama abasuke emakhaya bethwele izikhwama abafika nje kubone umama edlalele laphana kube labo baba bahamba bahambe bafike badobhe izinto bathenga izinto khonapho ozimvuto okuthile bahambe lakho bayokuhlanganisa lo mshobhu wamangqina kumbe lo mshobhu wenyama kumbe bathele phakathi kwamahewu ukuze umsebenzi uhambe uye phambili
Khumalo valelisa sibili uZulu khonapho ke ungathini ngokunatha into lezi
bafanele balimuke ke ukuthi akusikho konke okusebenza ngendlela eqondileyo into yokuthi asikwazi ukuthi kufanele ukuthi ubhije okungakanani njalo kasikwazi ukuthi okunye okwenzakalayo ulokho yakuthethe wawufaka emzimbeni kulesi gabani ongagcina kuphambanisa umzimba wakho
lo-ke yingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Peter Zudekalanga Khumalo odabuka njalo endlini yesikhosini obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Gift Ncube walahlekelwa izandla zombili aze adutshulwe ngwayemqatshile ngomnyaka ka-2013 uthi impilo iya isiba lukhuni ngamandla kungela lapho angathola khona uncedo njalo engakatholi inhlawulo yokulimala kwakhe. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Gift Ncube wahlangana lesimo azithola ekuso ezama ukuthola imbadalo ngomsebenzi ayiwenzile ngomnyaka ka-2013 esigabeni semalaphe enkabeni yeBotswana. Uncube uthi wayeqeda ukuthonisa isikweletu sakhe senkulungwane ezimbili samapula lapho umqhatshi wakhe wazonda ukuthi umthoniselani leyo mali wakhipha isibhamu wamdubula engalweni. Ekufikeni kwakhe esibhedlela odokotela bamtshela ukuthi kumele izandla zakhe ziqunywe. Ngalawo mazwi amathemba kaNcube okuziphilisa ahle achabalala. Lamhla uNcube uphila ucela ehlala phambi kwamavinkili elinde abaSamaria abalozwelo.
Bathi kunzima kathi simpilo yakhona ngiphila ngoba ukuphila ngezandla siphila ngezandla zabanye abantu and ngiphila ngezandla zabanye abantu yokwakathi si ngiphila ngokuthi ngibabhadale laba bantu abangincedisayo but imali ngiyayicela ebantwini. I-government akula nto encedisa ngayo kakhulu kwakathi si abakancedisi ngalutho. Bona into abayikhuluma bathi abayali kungcedisa but bafuna ukuthi yena omanye umuntu owenza icala leli abe nguye obhadala yonke into first gen.
Uthi noma nje abeBotswana benceda isibo bonke abathazeli labeZimbabwe esithi abanye bayabuza ukuthi wayevele edingani.
Ya abaTswana bona ba-right but asibo bonke ngoba ukuphila kwami kathi sengiphila ngama-donations through boy baBotswana imali yabo ukuthi ngikwanise ukuphila kodwa bashiyena ngoba abanye akwanise ukuzama ebhinqela uncedo bethe yena wayevele uzodinga neBotswana engumZimbabwe ngoba ngabe ngabuya ngamebhi ngabe ngalemalanga so ngamanye amagama azisubuhlungu.
Uncube ukuthi kuyinhlanhla ukuthi uyaphila ngoba inhloso kwakuthi abulawe ngulo wayesala ukumbhadala.
So inhloso yakhe kwakuthi inhloso ukungibulala ukuthi njengomZimbabwe kutsho ukuthi fanele asetshenziswe kuphela and then sibo simxosha. But mina ngamtshela ukuthi ngilesifindiso ukuthi angixotsheki njalo ngiyakwazi ukuthi ma ngisebenzile fanele ngibe laba lo mthetho bebona ukuthi ngisebenzile fanele ngibhadale.
Udaba lukaNcube solwangena emthethwandaba kodwa kwavunyelwana ukuthi inhlawulo azayithola imalini njalo kusalinde ukuthi lo wamdubulayo agwetshwe. Isimo sikaNcube ayisiyondaba ezimele yodwa ngoba kubekhona abaningi abeZimbabwe abakhonona ukungaphathwa kahle emva kokwenza imisebenzi emncane abanye bengatholi inhlawulo kumbe bethola ingcosana abangavumelananga ngayo lapho beqhatshwa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungamilinkomo lomunye wami utatenda gubo.